sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngijona njani ngithokoza omuhle siyalambulela kumsakazo weStudio 7 namhlanje ngomgqibelo mhla ka 31 Mbimbitho 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje sokubhubhe abantu abangamajumi amabili lanye ngesikhathi sekhefu lePasika.
Namhla kusukela ngo-9 ekuseni i-World Easter uyatshengisa ukuthi kufe abantu abangu-21. Last year kufe abantu abangu-7, so ama-accident ayaqhela.
Odokotela sebebuyele emsebenzini kulandela ukuvumelana kwabo lohulumende ngokubahluphayo. Abantu abaningi bathi kabakwazi ukuthi bazavotela bani ukhetho oluzayo.
Mina ngingabi ready ukuvota ngoba ngingakwazi ukuthi ama-candidates akhona avotelwa ngobani.
Kulabantu abaningi okumangalisayo abagola amacimbi esabelweni seMadoweni South.
Abantu abalapha abanye basuka kuthiwa esirefi kuyamangalisa inumbi esilayo lapha yabantu asikaze sibe labo njengalast year.
Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Amapolisa athi sokubhubhe abantu abafika amajumi amabili lanye ngesikhathi sekhefu lePasika. Umsekeli wesikhulumeli samapolisa uChief Superintendent Paul Nyathi uthi ezinye ingozi lezi zenziwa ngabantu abanatha utshwala okumangalisayo. Abantu kwele Zimbabwe abanengi balezihlobo labangani ngesikhathi sePasika. Akesizwe uNyathi exoxa ngengozi emgoqweni.
Namhla kusukela ngo-9 ekuseni i-World Easter uyatshengisa ukuthi kufe abantu abangu-21. Last year kufe abantu abangu-7. So ama-accident ayaqhela and abatshayele kukhanya i-driving conduct kayimanga kuhle. Abantu abafileyo izwele kufe abantu abangu-10. Umunye utshaye we-empire utshayele wemota wahle wabaleka. Inye accident umtshayeli uyenze uku-overtaker wahle watshayelela ebridgini abantu ababili bahle bafa. Then umunye e-waterfalls duzane lezinto ka-shopping center uphume emgqaqweni watshaya e-pedestrian imota yase yabhewuka wafa abantu abangu-2 including u-pedestrian kusho ukuthi ufa abantu abangu-3. So singananzela ama-accident kuyatshengisa ukuthi abatshayeli kumele vele batshayele ngonanzelelo. Akumelanga bahambe lesiqhubu esiningi, akumelanga ba-overtake lapho okumelanga ba-overtake. Njalo kumele ba-respecte ama-pedestrians nabanye abahamba emgqaqweni.
Singathi ngencazi ukhangela kwenziwa kuyini ukuthi kube le ngozi ezinje, ngabantu abanathayo kumbe kuhamba njani?
Abanye bayanatha vele, abanye singathi thina ngesikhiwa i-over excitement, then abanye singathi i-reckless driving ukuthi nxa umuntu ehamba laphana kasela embeko uyabe sithi hayi imota ngeyami ngiyatshayela lokho engifunayo, but ukutshayela lokho okufunayo uyabe ubulala abanye phela.
Lo ngu-Superintendent Chief Superintendent Paul Nyathi, umsekeli wesikhulumeli samapolisa obekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Odokotela abasothuthukayo abakhala umsebenzi ekuqaliseni kukambimbido sebebuyele emsebenzini. Isikhulumeli sabo uDokotela Mxolisi Ngwenya uthi sebevumelane leziphathamandla zikahulumende kanye le-Health Service Board ukuthi kukhuphulwe imali yabo yokubizwa emsebenzini nxa bengakhaya e-call allowance. Umbiko osanda kwethulwa yi-Health Service Board uthi ngempela sebevumelane labodokotela laba ukuthi kulungiswe okunye okubahluphayo. Ungwenya uthi bayathokoza ngokusokwenziwe nguhulumende.
Ngemva kokungenela komongameli welizwe uComrade Idim Nangagwa okwenzakele ukuthi i-SS board nabodokotela sesihlale phansi savumelana ukwengeza emadlalana ekunyuka odokotela ku-on call kusuka kunani ebeliyidela 16 ngehola isiya ku-$7 16 ngehola. Savumelana njalo ukuthi imithi izabe isenza ibuya esibhedlela kukhona iminyezelo esisenzeleni ukwenzela ukuthi silaphe kuhle. Sikhangelele kanjalo ukuthi i-finance zethu kumbe ngathi imali zelizwe kazima ngakuhle. So yikho-ke sivumile ukuthi yena leyo ekhona hhayi-ke ngabe sinikile sisebenze lelizwe ngoba izigulane sezithelenile.
Sengathi kutshengisela sokuphelile.
Odokotela sebebuyile emsebenzini aqalise namuhla sisithi kulaba kade bengekho eduzane abasondele eduzane bakwanise ukuthi behambe ngosuku lwakusasa kodwa kuyafika umhlaka-2 April bonke bebesebesemsebenzini.
Singathi-ke sebeyaqalisa ukukhangela izigulane kusukisela lamhlanje.
Yebo, sesiqalisile vele izibhedlela esezivalile ezeparinyathwa yaro hospital sezivulile.
Lo ngudokotela Mxolisi Ngwenya omele amadokotela abekhalela umsebenzi obekhuluma le-Studio 7 eseHarare.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abantu abaningi bathi kabakwazi ukuthi bazovotela bani loba nje sokusele inyanga phose ezintathu ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Zimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Studio 7 yenze uphenyo namhla lapho exoxe khona loZulu idingisisa ukuthi abantu bazavotela bani kukhetho oluzayo ikakhulu lokudinga umongameli omutsha. Uphenyo lolu luveze ukuthi abantu kabakakhethi umuntu abazamvotela loba nje kulabanye abathe bazavotela umongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye wabaxoxe le-Studio 7 unkosikazi Duduzile Zondo uthi kakalungeli ukuvota ngenxa yokuthi akalalwazi lokuthi abantu abazavotelwa ngoba bani. Uthi uMnangagwa uyamsola ngoba wathembisa ukuthi umnotho welizwe uzathuthuka engena esikhundleni sikamongameli kodwa lokho kungela nguquko elizweni.
Mina ngabe ready ukuvota ngoba ngikwazi ukuthi amacandidates akhona avotelwa ngobani. Hawu, uMnangagwa simsola ukuthi wathengela wathi kuzaba lotshintsho kodwa utshintsho lwangkhona sikaluboni.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Ndumiso Ncube uthi kakwazi ukuthi uzavotela bani. Uthi abantu abakhankasayo baningi kakhulu njalo izithembiso zabo azicaci kahle.
Abantu abafuna ukuvotelwa baningi kakhulu ukuthi mina ngazi ukuthi ngizavotela ubani njalo lento azenzela zona izithembiso zabo bazazilibeka yini kahle kahle izithembiso zabo. Hayi, angikwazi khona lapho yikho ngingakabi kwazi ukuthi ngizavotela u.
UMnumzana Sipho Masina yena uthi usekela ibandla lezano PF njalo uzavotela uMnangagwa ngoba ubona kungcono ukuthi akhokhelwe ngumuntu amaziyo kunokudinga umuntu ozaqala phansi ukona.
Ndisengizimisele sokumvuzela ukuvota ngivotela uMnangagwa. Mnangagwa ngoba ngwezani nguyenza mvotela uMnangagwa pamberina ID pamberine zani.
Omunye njalo osekela ibandla lezano PF unkosikazi Rebecca Nyoni uthi uzavotela uMnangagwa ngoba usebona utshintsho njalo amakhampani amaningi asevuliwe. Uthi uMnangagwa ngumuntu otshengisa ukukhula.
Sina sikhetha vele umama uMnangagwa ngoba siyambona ukuthi uMachiwa uyakwanisa ukudlelana namanye amazwe lokukhulumisana nabanye. Siyabona ukuthi kulama-changes amanye ama-companies amaningi sevuliwe. So siyabona ukuthi singamvotela sibili. Hayi, izinto zonke ziyatshintsha elizweni lethu liyabuyela back to normal.
Laloba uZulu etshengisa ukuthi ngakaboni kahle ngokhetho oluzayo. Abahlaziya ezombusazwe bathi ubuningi bamabandla ezombusazwe kuphambanisa abantu. Omunye wengcwethi lezi uMnumzana Thomas Sithole uthi abantu abaningi bathatha ludumo lokuthi ngubani olembali eyaziwa kakhulu kodwa kabalandeli ukuthi uThembisani uZulu weZimbabwe.
Uma sesikhangela nje ukujalo kwenzakala esikhathini esiningi ikakhulu kulele leZimbabwe ukuthi abantu bazokhetha bekhangele iface, hatshi ukuthi ibandlalelo lona lizanikani abalandeli balo.
Ukhetho lwalonyaka ngolokuqala ukuthi lungabi lowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe kanye lowayemphikisa uMuyi uMorgan Tsvangirai, njalo lokhu sekwenze ukuthi amabandla ezanu kanye lele MDC adabuke phakathi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga kakhulu ke bathabile Masuku khona ngapha ke kobulawayo. Udaba olufanayo umongameli Ian Khama wakwele Botswana uzaphuma lamuhla esihlalweni anikeze intambo zombuso umsekeli wakhe ngemva kweminyaka engamajumi ebusa. Izizalwane zeZimbabwe zithi kuyancomeka okwenzakala kwele Botswana. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UKhama ukhangelelwe ukuthi uzanikeza intambo zombuso umkhwetsi Eric Masisi ozagcotshwa kusasa ukuba ngumongameli wakelwe Botswana. Ukusuka kukaKhama esikhundleni lesi kumunyethwe isisekelo sombuso welizwe leBotswana. UKhama wangena esikhundleni lesi ngomnyaka ka-2008. Izizalwane zeZimbabwe ehlala kweleBotswana zithi kuyabukeka ukuthi intambo zombuso ziqhutshelwa kungelakulisana njengalokho okujayele ukwenzakala kwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Omunye wabancoma okwenzakala kwele Botswana nguMnumzana Dumisane Ncube wathi lokhu yisibonelo esihle ikakhulu emazweni anjengeZimbabwe.
LeBotswana sibona i-democracy because the seamless transfer of power hatshi sikubona eZimbabwe ukuthi uze kube le-removal of the president kumele kulethwe i-army.
UMnumzana Nkazimulo Dube laye uthi okwenzakala kwele Botswana akujwayelekanga kuzwekazi le-Afrika. Isisekelo sombuso welizwe leBotswana sibukeka sobala ukuthi umongameli kumele athiye isikhundla lesi ngemva kweminyaka elithumi.
Esikubona kusenzakala eBotswana kuyinto enhle kakhulu, ukuthi umongameli uKhama asuke esihlalweni ayekele uMasisi ukuthi athole isikhathi sokuthi azilungiselele i-election le ya next year. Akusonto ejayelekileyo kakhulu lapha e-Afrika.
Ukungena kukamongameli omusha kwele Botswana kuza ngesikhathi kube le nguquko kuborhulumende kwele-South Africa kanye leZimbabwe ngunhlolanja lonyaka langolwenzi nyakenye. Emazweni la omongameli baphume bethwaliswe nzima abasekeli bamabandla abo abusayo. KweleZimbabwe ibutho lincedise ukususa esikhundleni wangumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Intatheli zindaba yephephandaba leStandard uMnumzana Ngqobani Ndlovu uthi ziningi izifundo ezingaphuma kusanda kwenzakala kumhlubo lwangezansi kwezekazi le-Afrika.
Kuqakathekile ukuthi nenjalo ifundo ejabulisayo ukuthi sibe e-Afrika ubona ama-three president amazwe ayi-three kutshintshwa i-leadership.
Ukungena kukamongameli omutsha kwele Botswana akudingi khetho ngoba uMasisi uyabe bambile kuze kufike ukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa awukhandelwanga ukuthi kuzaba lo ntshintsho njengoba uMasisi ekhandelwe ukuthi uzaqhubeka engumongameli weBotswana kusiya phambili. AbeZimbabwe bakhangele ukuthi kambe uMasisi ubaphatheleni ngemva kokuthi uKhama atshengise ukuthakazelela okwenzakala eZimbabwe. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Abantu abanengi okumangalisayo sebegcwele emapulazini eGwanda esabelweni seMathabeni South lapho bagola khona amacimbi. Abantu laba bahlala lapho okungelazambuzi khona lamanzi ahlambulukileyo okungenza ukuthi kuqhamuke umkhuhlane wesihudo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kulabantu abaningi kakhulu ekhona mbona abahlala ezindlini ezingatholutho egangeni lapho sebegola khona la macimbi ahamba emgwaqweni onjengalo osuka koBulawayo usiya eGoli. amaqembu atholakala njalo endaweni ezibalisa iChinden, iSandawana Chenope, West Nicholson, lezinye izimbalo lapho kulabantu abavela eMberengwa, Jerez, Bedbridge, leMaswingo. Endaweni ye-Deepfour eColenbon, kulabantu abangafika phose inkulungwane abagola amaqembu. Omunye wabagola amaqembu uNkosazana Maria Jakaraska, osuka eMenezi othe uhambe umangonke lo ukuze gola amaqembu kwenzela ukuphandela umndeni wakhe impilo.
Ayakuzibata madura kunu tengisi tikakwanise kurarama
lapha sizobamba amaqembu ukuze seziphilise xa sesifiyela khonale siyawathengisa nge-$35 kumbe nge-$40 kusiya ngokuthi mahla okungakanani.
Ukhathazwe kuswelakala kwezambuzi esithi kulakho ukuqhamuka umkhuhlane wesihudo kuleyo ndawo. UNkosazana Siphathisiwe Ndlovu osuke eShangani uthi layo ugola amaqembu kwenzela ukubhadalela abantwana imali yemfundo. Omangaliswe ukuthi kulabantu abaluthwani abadabuka ezabelweni zeMathabeleland abagola amaqembu.
Thina basesindebele sindawona abantu bokuhamba sifudula sidonswa ukuthi kasihambe phela ngale lawo ungangasatholanga ukudonsileyo lawe kuba nzima la uthi yesuya kuleyo ndawo.
Umnumzana Dennis Dube oyisakhamuzi kogodlwayo eFlabus osale minyaka eminingi egola amaqembu e-Deepfour uthi kakazi abona abantu abaningi kangaka beze kugola amaqembu.
Abantu abalapha abanye basuka kuthiwa eShirezi kuyamangalisa inqumbi esilayo lapha yabantu asikaze sibe labo njengalast year. Kulo nyaka abantu esilabo lapha bedlula inkulungwane lenkulungwane.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnikazi wepulazi le-Deepfour umnumzana Sifanjani Moyo othi abantu abaningi abazegola amaqembu bavela eMpumalanga.
Isituation esibhekane layo kula maqembu akhona singathi irashi yamacimbi le engikhuluma ngayo kukhulu njalo abantu basuke endaweni eziningi bezogula amacimbi. Engikunanzelela ukuthi abantu abaningi basuke endaweni zesiswini yibe silabo abaningi kakhulu abagula la. So babuya becela kuzima ukuthi bayalele ngoba ungazi ubayalele bayangena vele ungakwazi ngifike begula. So ngangibona khona kuncane baza kushela khona la usale ubona ungakwenzi lokuthi bangene fike bethathe mahhala besihambile.
Uthi imikhuhlane ilakho ukuqamunga kule ndawo ngoba kula izambuzi lamanzi ahlanzekileyo lapho abantu abagola khona amaqembu bebaningi.
Kodwa-ke sibhekele ukuthi nxa besuka bebaningi kangaka asilawo amathoyilethi njengoba sisemapulazini dakula amathoyilethi angasingathi angakhumatheta bonke la abantu abalapho. Sikuthi sibhekane lento eziningi kakhulu ezikhanyanayo lomkhuhlane la manzi okubanika ukuthi wonke abantu laba bawathole futhi amacembu ayabekhona sigcine sesiriska nje.
Abantu abakule ndawo ngabathengisa okudliwayo badintisa impahla abalayo ngamacimbi. Iningi labantu liyakhe ukuizindlu okungatho lutho eceleni komgwaqo lapho abalala khona labantwana abancane. Ngingu-Albert Ncube wendaba ze-Studio 7 e-Deepfour eColenbon.
Siyabonga kakhulu ke Albert Ncube khonapho ke eGwanda. Le yi-Studio 7 nesakaza eZimbabwe isizwa siphuma ngapha sise-Washington DC. Ake sizwe ke ukuthi uChris Gande usiphatheleni kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle lapho lingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Cassius Jesus Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sixoxa ke ngekhefu lePasika. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga baba.
Ye mnumzana, iPasika ye ungasitshela ukuthi ikhefu leli izizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha eSouth Africa zibonakala zisenzayo?
Abantu abaningi nje abaZimbabwe zesola laba khona beSouth Africa ngoba bahlala ndawonye i-community one babonakala iningi yangikhona balo ukujabula abanye bazenzela amaphathi ezindlini kodwa abanye iningi yalabo abangathandi into zingathi ngezokuthi gidagida bakhanya besenza inkonzweni basebathethi khona manje besithakazelela ilanga leli lapho according kuma-Christians esikholwa kona ukuthi ilanga uNkulunkulu uJesu Kristu afa ngalo. So abantu abaningi basezinkonzweni, hayi ngomunye wakhona osezinkonzweni khona manje. angizwa sifuna kanye.
Siyasibone amanye amakhefu alobukholo wesiKristu phakathi afana Christmas. Abantu besenza konke okwenzakalayo ukugida, ukumnandi lokunye okunjalo, kodwa kungela kukhonza. Ubona njani nxa ukhangela uqathanisa lekhefu lepasikaleni?
Ikhefu lepasikaleni lona ngathi liza ebunzimeni ngoba abantu bayasinda kuqala umnyaka njengoba thi siqeda uMathi. Bantu basinda kuqala umnyaka into ezifuna izimali zayo eziningi, abantu abakatholi isingathi i-breathing space ku-finance lapha. So into eziningi basazama ukuthi babophe bangathi hhayi injabulo bayisemuva. Bafuna ukubhadala ama-school fees, bafuna ukubhadala ama-renti, lento esinjalo njalo umnyaka uqala kunje. Kuthiyane ngoba ngo-December abantu abane babethole la ma-bonus, bethole nokunye okunjalo, basebenza inyaka yonke basave abakude vuleyo. Bayagida abantu abaningi kakhulu ngokuphela komnyaka. Kodwa iphasika ikhala ngathi i-decent, kulokuthula kakhulu okukhona. Njengoba nje abantu behamba ngokuningi kodwa kulokuthula ukukhompela kwi-Christmas. Akukho kanti abantu bayagida ilani ivele ophuma, hhayi indawo nje ezimbalwa kodwa eningi yakhona hhayi kulokuthula ngesiphasika qathanisa le-Christmas.
Manje bona abaya ekhaya ke ukuyahlangana lezihlobo labangane bagcwele yini njengalokho esasikubone ngesikhathi sekhefu leChristmas?
Ye, abantu bahambile kodwa ke into esika iphambanisa abantu isikhathi ngoba amalanga ePasika njengoba kunje 4 days abantu bavale izolo, abanye bahamba khona apho izolo, abanye bahambe lamuhla, abanye bacine bekhansila ngoba bekhangela ukuthi ngomvulo umuntu kumele abuye and bayezafika ebhodi umuntu ngomvulo akasoza kukhosa semdima ikakhumaya ngabe efikelethi ngolwesibili kumele basemsenzini. So amalanga abalawo bale 2 days ezi-free isaturday sunday, i-Friday i-traveling day, i-Monday i-traveling day. So abaningi abakhetha ukuthi bazihlalele bathumele impahla bazihlalele kukanti ukhisimusi kunamalanga amaningi abanye ngama-2 weeks abanye ngama-3 weeks esekhaya. So athe sabantu abaningi bathumela izimpahla kodwa hayi nakhona bahambile njengoba sizebhodele kulabantu abaningi kakhulu.
Ubona abangayiyo ecaweni bachitha njani isikhathi, balinanze njani ilanga lekhefu lephasikaleni?
Abanye bayendaweni nje zokujabula bephuza utshwala bayandabanjalo kuma-social soccer besiyadala ibhola lokubhekana into eziningi nje. Kuningi ngoba abakwenzayo abantu abanye ngesikhathi kuthi ama-clubs amanye athile kumbe ngama-derya society into ezinjani lezo bayahlangana bekhuluma ngalokho abakhuluma ngakho. Kodwa iningi abantu ama-Christians basemachurchi khona manje la kusasa la kusasa isonto la ngemande. Kodwa laba abangangeni ichurchi hhayi abaningi bakhona basendaweni nje ama-social activities abawenzayo abajabulisa nje bawuthinyama baphuza utshwala kanjalo.
Hayi, kwezwakala esikhathi sesingasavumi. Ungavaleli isiZulu?
Hayi, ngiyabonga baleleli, kube le phasika enhle siziphathe endleleni.
Hayi, lathi sibonge. Lo-ke bekungumnumzana Cassius Jesus Manampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ebesixoxa la ebuhlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba. Igama lami nguChris Gande, lilaka.
Sabonga kakhulu ke Chris Gande khona ngapho ke siyakwazi ukukhulisa ke ikhefu. Sike siye kumamhlanga ke usithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosazana Ntombi Zodwa Mgungu, umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party. Yena esiqale ngokumbuza ngodaba lomunye wabo unkosazana Sehliselo Ndebele othi watshaywa kakhulu ngamasotsha lamapholisa, njalo amalungelo akhe njengowesifazana ephulwa ngemva kokutshengisela phambi kukamongameli Mnanga kwangodaba lwegugurawundi lokunye.
Ya, ngathi basho kumenzeka kakhulu ngoba as I say ngesilungu ukuthi an injury to one is an injury to all. Sananzelela ngampela ukuthi i-violence yabantu basempumalanga isaqhubeka ngoba ungathi khangela indlela esaphatha ngayo singumama ngesikhathi segugurawundi. Ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abantu kukhona isifundiso abasitholileyo, abantu jikelele bakhala ngayo i-system yekankane ka-1979. Ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abasukumezayo ngathi amashona abasukumezayo kabafundanga i-lesson. Mina ngokuthi naturally bona ngabantu vele abalo umoya omubi ngoba ubungase kuthathe umuntu o-fragile njengomuntu esifazana. Into yokuqala umthaya mina ngendlela efana leyabobaba. Kufanele babe lozwelo phela lo muntu ongumama. Besela futhi uthando lokunanzelela nje ukuthi okay, umama lo sesimlimazile simhlukumezile. Usengene phela esikhathini. Why not, okay, bathumela abantu abanjengabomama ukuthi bamnakekele nje. Just that part.
Abesifazana, abesindebeleni, kumbe abakomthwakazi, behluke njani kulabesifazana elizweni jikelele esingathi yikho elibalwela khona amalungelo abo?
Isizwe sakithi silabomama abahlukumezeke kakhulu. Abantu baseMpumalanga, abantu bangekho ngapha komthwakazi, bona bathole inkululeko yabo ngo-1980. Kwabahambela kahle esikoleni, emabhizinisini, ama-opportunities nje wonke bebewathiwa bona. So thina lapha komthakazi i-slavery lesi esiphakathi kwaso, ubugcwili lobo esiphakathi kwabo, into esisuka layo khatshana khangela even right from the turn ye-colonialism. So silwela khonokho ukuthi ke sithole uxolo, ke sithole sithotshwa ezinhlizweni zethu, njalo ke sendlalele lathi ngathini ongakubiza njenge-red carpet. We really are fighting for that. We are creative people. Umthakazi vele wona muhle kakhulu. So into esiyaziyo ukuthi isikhathi sokuthi sikhululeke sesifikile, ngoba nanku uma uthatha ukubheka abantu abafana nabonangagwa, we-crocodile tears, but even them isikhathi eside kakhulu, ama-chances amaningi kakhulu ukuthi baguquke. UGrace laye uthe ephakathi kombuso asanga vele wasinakekela. UNjiro khona manje ukhalela ukuthi angene nanjengomongameli ongumama. Azanga vele laye noma engu-vice president asitshengisele ukuthi kukhona nje elinye ilanga asibeka eduze lapho asicabange nje langama-projects amancane nje.
Lani njengabesifazana liyakhuluma yini labantu uku-address ama-crowds, njalo bayalilalela yini?
Eqinisweni lonke besingakaphiwa i-chance kangako, kodwa sikakhuluma lo mongameli wethu. Okuhle ukuthi u-vice president wethu umuntu wesimama, so Crazy Angoluli, through her ama-crowds here and there ukuwa-addressa, kodwa mina ngombono wami ngibona sengathi asikho esinye isikhathi, kufuze kube imanje. As long as kungela umama abambonayo eba-addressa, akulula ukuthi bengangena emzabalazini ngokukhululekileyo. Umama vele bafuna ukubona ukuthi omunye umama wenzani. Omunye umama mphambi kwabo laphana ukhuluma isithini. Ngibona sengathi yiyo nje into
leyo. Balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Ntombi Zodwa Mguni, umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke Sithandekile Mhlanga, ube le mpela viki enhle kakhulu. Lapho ke uKelvin singaligqibi uhlelo lwethu lamhlanje. Nansi indaba kabede zikhokhela sokubhubhe abantu abangamathumi amabili lanye ngesikhathi sekhefu lePasika. Odokotela sebebuyele emsebenzini kulandela ukuvumelana kwabo lohulumende ngokubahluphayo. Abantu abaningi akumangalisa bagula amacimbi esabelweni seMathewen South. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngokhiphi Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.